Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani Zulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-14 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthwento uhlaba usamile. Yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Singayekela ukubafundisa vele bazakwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo nemikhuhlane ekhona.
Ihofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo enhlanganisweni yamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ithi inkomo sezicakile kakhulu eMathebeleland North le South njalo eziningi zazo zilakho ukubulawa indlala lonyaka.
Abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi yenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, kukanti nje inkomo most of them they are in a poor to fair condition. And nxa inkomo uthiwa iku-fair condition ngo-March isiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabe sicakile.
Imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhalekhukhwini olwe-TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana kwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamuhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kweyisitshiyagalolunye letshumi lane 9 to 14 years ngokuphathelane legciwane lengculaza ele-HIV. Lolu hlelo luphansi kwesihloko esithi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kumbe DREAMS. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lweDreams lubikwa luzabe lungokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegcikwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini. Ekhuluma esigodlweni someli weMelika eHarare, unkosikazi Elaine French omela ilizwe leMelika kuleli uthe uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana lula igcikwane leli ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.
Let me acknowledge the strong collaboration between the United States and Zimbabwe.
Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelwa HIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokho. Singaqala ukubapha imfundiso besebancane, kusho ukuthi lapho bekhula bezanelisa ukuthatha inyathelo elifaneleyo ukuze bengaweli engozini. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla.
Wengeze esithi eleMelika alisoze lime ukusebenzelana lele Zimbabwe ekulwiseni igcikwane le-HIV.
Thina njengelizwe siyakwazi ukuthi igcikwane le-HIV liphazamisa impilo kaZulu. Yikho sibambile nelizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukwanda kwaleli gcikwane.
Uhlelo lweDreams Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegcikwane le-HIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana namafilimu, amabhuku alemifanekiso kanye lasezinkundleni zebulenjini be-intanethi. Unkosikazi Medeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu, uthi luhle uhlelo lolu.
Umthwento uhlaba usamile. Yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Singayekela ukubafundisa vele bazakwenza. Yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo nemikhuhlane ekhona.
Kodwa omunye njalo umzali ongubaba ongathandanga ukubethwa igama uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.
Yebo sebengenana lezamacansi bancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokucansi kubuya kwenze njengokuthi siyabakhuthaza.
Udokotela Mbongeni Ndlovu wakobulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana abanamuhla abaziphatha ngayo kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye legcikwane le-HIV besesebancane.
Isizathu sokuthi siphatheke ngabantu abatsha sibafundisa ngegcikwane le-HIV ukuthi sebeqala ukuya emacansini masinya, yibo abaledlabuzane lokuya emacansini, and futhi ngesiko lethu abanelisi ukuthi bathathe family planning asikhulume ngakho. Abatsha bona bayibo futhi abagcwele ebulenjini esithi ngesilungu i-internet bafunda izinto eziningi.
Uhlelo olwe-Dreams lolu lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni eziningi zelizwe lapho kuzafundiswa khona abantwana phezu kwegcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Kusukisela ngomnyaka ka-2004, ilizwe leMelika phansi kohlangothi lwalo lwehofisi kamongameli olwe-PEPFAR selincede iZimbabwe ngamadola akweleMelika aphose efike kumabhiliyoni amabili, 1.7 billion United States dollars, emsebenzini wokumelana lokulwisana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Iofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo kumanyano United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, iOCHA, ithi inkomo sezicake kakhulu eMatebeleland North leMatebeleland South, njalo eziningi zazo zilakho kubulawa indlala lonyaka. Kumbiko ewethule kuthange, iOCHA ithi umumo mubi njalo kwezinye indawo zeMaswingo leMidlands lakho umubi kakhulu. Ihofisi le iqwayise ukuthi izifuyo eZimbabwe lasemazweni achiyeneyo asezansi yezwekazi le-Africa zizahlaselwa yimikhuhlane efana le-anthrax ezaphehlwa yikuhamba-hamba kwazo kanye lenyamazana zasendle zidinga amadlelo lamanzi. Ngokunjalo ihofisi le ithi kumele kube lenhlelo zokuvikela imikhuhlane le ezokuphandela izifuyo amanzi okunatha kanye lokuphathisa abafuyi ngokudla. IOCHA ithi njalo abantu abahlaselwe indlala emazweni asezansi yezwekazi le-Africa agoqela yona iZimbabwe, Zambia, Malawi, DRC lamanye bayizigidi phose ezingamachumi amabili i-18 million. Untungamili Nkomo, Studio 7, uxoxe lomfuyi wenkomo eMatebeleland South, umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abalezifuyo in general, inkomo zabo from last year they never recovered, and wakathesa abantu March, February khonapha ke abantu ababekhaleko ukuthi yakuleliningi inkomo ziyagain weight eziminisayo lapho kusengwa khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathole nzima kezama, abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition. And nxa inkomo uthiwa ikufair condition ngo-March kusiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabe sixakile. So okusekwenza njalo ukuthi abantu abaningi bezame ukuthengisa inkomo, and wonke umuntu nxa sethengisa inkomo kusho ukuthi intengo yenkomo nayo sisiyiwa. Sesike zabona kumafeli lapho inkomo amankomokazi amakhulu ethengiswa ngama-$200 $150. So already kukhanya ngani umnyaka usiyaphela, abantu bazake ngaselazifuyo either sezifile kumbe bezithengise bahala nje okuthi abanyeke benelise ukuthi be-restoke futhi.
Inhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-vetinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations zikhona yini inhlelo ezinjalo?
Well, I think bazama khona be-vetinary, kodwa mbona ngani bashoda kakhulu usizo, i-support, imali, ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekelwe zinkomo ngento lethiwa i-January disease le eyadibulala inkomo esenziwa imikhaza. And anza lapho ngikhona mina angizange ngibone uhlelo lukahulumende lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele i-January disease le. So okwenzakalayo-ke nxa ukuthi kulendlala senza thatha mina zami inkomo ezi 5 ngezi tie pambathi ngithathe zinye ezi 10 ngezi tie skotini ngithathe zinye ezi 20 ngezi tie AKV yiko osenzavangela ukuthi imikhuhlane imemetheke indawo yonke le ngoba ngiyakwazi ukuthatha inkomo zami zomkhuhlane ngoba bona ngifike endaweni lapho ngiyena umkhuhlane khona ongena umkhuhlane khona ngifike ngale ngibathelele so ngibona ngani kule weakness kakhulu umhlelo zikahulumende ezama-veterinary ukuthi befundise abantu bebe lama-resources akwanileyo ukuthi beyenze into ezitshiyeneyo ngokuhlupho lwakhona imali oveti uyake ehamba ngenyawo so uzahamba efike ngakhe so ngibona ngani yes wonke umuntu uyakwazi kule drought but it seems like there's no clear program on what abantu kumele bekwenze so ithi umlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo so there's lack of information ukuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi inkomo zabo zingafi ngendlala ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona whether ngambi utshani kumbe kuyini so ngibona ngani khonapho uhulumende usasebenzisebenzi omningi amele uye
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumfuyi wenkomo eMathebeleland South njalo eyintatheli izindaba eyasungula inkundla eyesite ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo Obe ngusoma bhizimusi olodumo njalo owalwa impi yenkululeko ekubandla leZaphu uChemist David Siziba ubekwe lamuhla emathuneni eGlen Forest eHarare kulandela ukunikwa nguhulumende isicoco seqhawe lesizwe eseLiberation War Hero. USiziba owazalelwa esigabeni seInsiza njalo wayengumqondisi wenkampani yeCosmos Cellular esanda kusuka kwinkampani ye Post and Telecommunications IPTC wazakala kakhulu ngezokuba ngabanye abasungula okuphathelane labo makhale khukhwini wanceda kakhulu intatheli izindaba ukuzinika imali yokusungula inhlanganiso yazo njalo ukusukela imidlalo yenguqulo kunye waphinda njalo waxabana lohulumende kulandela imbiko eyathi wayengaphathanga imali ngemfanelo yalabo ayethengiselana labo kwezamabhizimusi kodwa wayethakazelela ukunceda amabhizimusi acathulayo waba ngabokuqala ukusungula inhlanganiso yabosomabhizimusi abathuthukayo i-Affirmative Action Group i-AAG le inhlanganiso eyenza kwaba labo somabhizimusi abansundu abathuthuka kumabhizimusi bazimela njalo kuze kube lamhlanje bayaphumelela. Abanye bamkhumbula ngokutshaya imbodlela emthonjeni we-Oasis Hotel eHarare. Wayengaphuzi ukunathisa wonke umuntu ozezilibazisa kuleyo ndawo okwakufikela abantu abaningi abadingele imisebenzi abayenze bebe ngobosomabhizimusi abaqondise labalandeli beqembu le-Highlanders kanye lababe ngelandawo yokuhlala bengafika esigodlweni selizwe. Sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Ngokwezimelika imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhale khukhwini olwe TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana okwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Amalunga edaleleli bathi uhlelo lolu olwenkampani yakwele China ethiwa ByteDance lwetheswa icala lokusebenzisa lolu hlelo ukudinga imininingwane ezizalwane zakwelemelika. Linkampani iyakulandula lokhu. Nxa umthetho lo ungapasa kudalele The House uyabe usulinde nje isandla sikamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi bhangodube.
Uhlupho babugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga noma izinto ze-technology noma izinto ezayiphi indlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula. sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esukisenzakala. Ingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator eChina. Ingakho kathesi sesibona sekungenela ezopolitiki ukuthi iTikTok sekufanele zivalwe.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala iTikTok liyaba litshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Bona njani wakhona?
Akusuze kumangalise lokho ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eyadraw umhlaba wonke jikelele eTikTok kwaba into eyayisenziwa ngamaChinese. Okuyinto abangayithakazeleliyo ngitshela kancane ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi weTikTok imibuzo. Kodwa imibuzo ebekade imibuza kade sembuza izinto zepolitiki engasambuzi izinto zokuthi iTikTok ihamba njani. Into esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho iMelika into ababefisa ukuthi ngabe iyavala iTikTok ukwenzela ukuthi bona babe sebeklona beyenze into efanayo kube sekwenzakala engathi bona yibo ngathi bayenze iTikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana eMelika lingavala iTikTok ubona ungani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufanayo?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika, kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi njengoba sibona ukuthi umhlaba nje njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi noma sikhangela phose impi zePalestine, impi zeRussia ziza divide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuni efanayo, mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBrithani ililize mhlambe lalo elingalandela ibhani efana la yena leyo bayenze ngokufanayo. Kodwa ke akusoze kube ngumhlaba wonke ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayithakazelela njalo amaChinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olandela izombusazo weMelika ubexoxa icingweni leStudio 7 ekweleBhilitane. Kule ndlala enkulu eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland lapho abantu asebekhala ngokuswela ukudla njalo lokuncipha kwamadlelo okwenza izifuyo zingasathengiseki ngemfanelo ngoba sesicakile. Abaphila ngokuthengisa imbuzi lenkomo bathi sebezuza amakhulu amabili amadola eMelika iUS $200 kuphela kulokuthi bethole amakhulu amane kusiya amakhulu amahlanu bengathengisa inkomo eyodwa. Lokhu kwenza ukuba behluleke ukunakekela imuli zabo. Iningi labo kalitholi ukudla okuholiswa nguhulumende okwathenjiswa ukuthi uzaphandela uZulu ukudla ngesikhathi sendlala njalo uzalungisa amadamu okugcina amanzi kusenzelwa isikhathi kungani kahle iZulu. Okwamanje lo uhlelo lwezambezi water project alukhanyi ukuba luyangaphi. Ukuze sizwe ukuba kungaphathwa njani udaba lwesimo esinje lokunye okungehlela ilizwe ngokuya kwesikhathi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mabutho Moyo olilunga lebandla lezanu PF njalo ongumlimi endawonye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko. Umoyo nguye osungula lolu daba.
Udala ngama 80s 90s ukuthi sasikwazi ukuthi ama factory nayo ivala kobulawayo ngo November obaba wathatha amabhasikili bese yalapha emanxeleni abaye bekhonde emadopo kusiya lino khathe sakusekho lokho ngoba vele isikhathi sona siyana kuyabe kume kuthe cha izulu lakho selize libuye maybe ngo December futhi le season yakho ibe mfitshane. So hayi sibhekana lento eza super sibilokuzwayo ku agricultural systems zethu kodwa kunjalo sikhangela ukuzaba nendlala kodwa uhulumende ufakile amanyathelo ukuthi abone ukuthi hayi akula muntu ozasilela. Ngikhuluma nje izolo bengilapha eMguza bebhala ku 16 and 17 ama beneficiaries awe drought relief. So luhlelo esikhayele luzaba khona njengoba lalivele lukhona ngesikhathi sendlala zonke njalo eParliament. Ngizwe ayiraise uHonorable Joseph Chuma indaba yokuthi hayi singakhangela emaphandleni kuphela, asiqedise nasemadolobheni ngoba khona ama vulnerable families. So hayi amacebo akhona babaduke.
Ye siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Baba Nare uyakhuluma lapha ubaba Moyo uyamuzwa lapha.
Ubaba Moyo uyathi ukuthi kule ndaba ye El Nino affecte i SADC region. Indaba ye climate change ukutshintsha komkhathi ayenzakali kuphela eZimbabwe kumbe Africa, iyenzakala umhlaba wonke jikelele. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende endaweni esebenzana namakhansili o city council kumele besebenze ndawonye kube lemithetho enza kube lula ukuthi kwakhiwe amadamu njalo ukuthi ama project afana nale Matebenza Base Water Project enziwe ephele. Siyazi lapha eAmerica eCalifornia ngakhala eCalifornia iSouthern California iwomile vela ayilamandla abawafunayo. Bapompa manzi evela kuthiwa eNorth California esehlika ebuya ngapha, yikho ocina sokukhuliswa impida, kukhuliswe ama-apple, amatamatisi, wonke ama-fruits egcwala ilizwe lonke evela endaweni lapho kuthiwa komile khona. So indaba le yasondaba entsha, uhulumende uke wathola imali evela eChina yokuthi kwakhiwe iMatebenza Base Water Project, but ngendlela ye-economy yethu ukuthi siyatshintshatshintsha idola sitshintshe imali yankhona vele igcina ingelavali. Labe China kabasasithembi ukuthi bengasiboleka siqedise imali leyi yeza Matebenza Base Water Project sizenelisa yini ukuthi babhadale imali yabo.
Mm-hmm.
So izinto lezi zihlangene.
Ye yeah. So uthi kalulungisa udaba lolu Moyo uleza Base Water Project lokunye ukuzanceda amanzi phela aqakatheke kakhulu kuthi ungazani uhulumende sekhulume ngakho okwesikhathi eside kale sizwa kuthiwa sokuyabhutsha kugcina sokuthiwa hayi kumile vele khonokho kumele kubanje njani Moyo uyatsho njalo ukuthi umnotho wanokuqa
madoda. Ngiyabonga amazwi kababunare. Liqiniso sibili ukuthi iclimate change into ehluphe nje umhlaba wonke jikelele, kodwa phela ayisho wonke amazwe akhangelele ukuthi aphila ne-agriculture. IZimbabwe kumbe ngithi largely i-Africa yonke vele these are agrarian economies. Lapho amanye amazwe bona sebadlula khona kudala okuthiwa yi-primary sector lapha sesekhona sekuma-tertiary sectors njalo ngezomkhonomi. Ngithinta endabeni yezambe ezotha project, yebo kuliqiniso from 1990 lisungulwa kulutshwana okwenzakileyo, kodwa nxa ungumuntu oleqiniso njalo ungumuntu ofuna ukutshela abalaleli iqiniso uzonanzelela ukuthi osokwenzakale in the past 6 years wedlula iminyaka yonke le usehla singakatholi lozibuse up to 1990 wahamba athe segwayisha ngani idamu seliduze ukuphela. Before then kwakuphomba kuthiwa kule project kucende kwacentwa, but osokwenzakale ekhathesi sibili kuyabonakala ukuthi the progress is there, the progress is meaningful. Yebo kambe basebenza behind schedule, kodwa i-pipeline seyasungulwa ezaletha amanzi from idamu ebuya kobulawayo okhandelitsho lingaphela le damu seliphelile. Osokulandela ukufaka i-pipeline esuka kuzambezi isegwayihlangane. Ungamezha i-progress eyenzakale in the past 6 years ngaso kumiqiniso hayi uhulumende uyazama, uhulumende uyasebenza. Yebo ke i-economy yethu is performing badly owing to ama-sanctions that ekhona iminyaka yonke. Ngeviki ephelele ama-Americans ayevikelwa ngamanye ama-Zimbabweans esithi ama-sanctions a-targeted, basikhulumele wodwa bathi sesitshiye ama-targeted sanctions lawa akade affecta abantu bonke bayi-16 million eZimbabwe sesiwakhipha. So lokho kuyabonisa ukuthi into esasifundisa abantu siyitshela abantu from 2002 kuthi ama-sanctions abulala i-economy isiliqiniso ngoba abanikazi wama-sanctions sebezikhulumele.
Yes, siyakuzwa kakhulu Moyo. Khonapho ke kuba ngamaphitshane babonare utsho ngokuthi vele kuyiwa phambili pho eleZimbabwe kumele lenzeni.
Ye ukuthi eleZimbabwe liye phambili kumele kuguqule i-state ye-economy.
Lo ke ngumnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko obexoxa endawonye lomnumzana Mabutho Moyo umlimi njalo okuhlangothi lwabasokhulayo kubandla lezano PF bebendawonye lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakaza bahle abasakaza abalohlonzi abasinikeza indaba nje okwazinjalo abangazifihliyo. Hey, mina bengicela ubusigadi umnanga kwalowo wakudula inyawo nje abantu belamba ukuthi yena uthatha shesha dikle i-state of emergency lapho uthi wenze eZimbabwe kuyalanga kathi wesaba nosaba mangakhe lakuhambe wakhuluma ethi kulokudla ekhaya qamba manga akakayenza into ekhanya abantu bayava indlala ngalo kulo president. U-president wani yenze vele ngu-president wazivikayo kwabikwangabantu that's why yenza kanje siyabonga.
Studio 7, yebo linjani lapho. Lami ngithi ke ngiphawule kancane ngokunye okungihluphayo empilweni yami la. Mina ngikhala kumgwaqo wakithi eNkali. NginguVictor Ncube, ngizalwa kwaDakamela. Umgwaqo wakithi eNkali since sazalwa. Sikwahamba uSmith lokhu njalo lowo mgwaqo. Kodwa ukuthi uyalungiswa. Angiboni ukuthi kulungiswa kuphi. Angazi ukuthi yini engabe senzakala. Mhlawumbe ngasichazela ngcono nabe Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 linjani? Hey, isiphila nzima indaba kamnanga kwalwazi kwalothi senze njani mahla one plus eZimbabwe. Kathi sizama ukuthi afane konke namaphatha ama-political party kodwa izinto azenza ezibhedayo. Ufuna ukuba vimba. So ufuna senze njani? Umuntu kube ngiye dobusayo. Kanti amasotsha eZimbabwe likuphi? Lamaphoyisa livumela into ezinje zisenzakala umuntu ongaphansi kwenu kodwa le mdiyamekele libusa selithathela lezi khunda le ntina zakhona lamasabhuku lanani konke sophuma ukulandela emuva. Asazi ukuthi into yakhona iyagcina yenziwe njani. Hayi, sasabona
lijani njani basakazi beStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba sibilezi lomutsho. Ngithi ngikhomente lapha ngendaba le bakho industry and marketing board ukuthi kati kwenzakala kanjani ukuthi abalimi baphiwe enye imali isili bond considering ukuthi iroto bakho iya-exportwa iye emazweni afana leChina njengoba lithilo. Angikhole ukuthi la amazwe abhatalwa ngamabhondi abhatala ngemali yemazweni i-forex nale US isebenza futhi ukuthi fertilizer obhatala isisebenzi tobhako irotobhako ungayikhangela unumber 3 export ngemva kwegolide yenikeli kodwa abalimi baphiwa amabhona kutsho ukuthi kulabantu kusystem lapha abanye babathatha i-forex.
Hayi, mina ngiphilile silingabe linjani lani khona ngapha ngupride umberengo lapha. Sibona ilanga lishisile umuma womkhathi esibhekane lawo kubi lapha wakithi hhayiya kunzima kwabanyaka kunzima sibili sizaphelelwa la ngezivuyo utshani buwomile amanzi akula umdlalo esilapha kulobunzima sibili hhayi sazi ukuthi kuyozalwa nkomo.
Yebo, Studio 7 ku-Studio 7 ninjani balaleli lonke baka-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7. Hhayi, siyabonga imisakazo siyayilalela kakhulu into ebuhlungu ngapha mina Semzola ngungwenya Semzola babhala sibili babhala bathi babhala abantu abathathu ngesebhuku asisakwazi ukuthi sizaqonda kodwa nxa bekhuluma emsakazweni kuma radio uthwa kula umuntu ozakufa ngendlala kodwa kusilo uqiniso thina ngapha sizakufa sibili. Hey,
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo, nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp inombolo +12024650318. Siyabonga. Kuhlelo lwethu elulandelayo khona manje olwe live talk lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa labesifazane ngabakwenzayo empilweni ngalinyanga yokunanza imisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele e-International Women's Month. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombolo zethu ezithi +12024650318. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana ngokuphathelane legciwane leHIV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.